umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile akuthiyananga lalabo kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli kade kwephulwa ngumtuli ukuthi siphele sakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngako-ke kumnyaka ozayo kumangalisa ukuthi umntuoti uza kwehla kwabankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sinje i-drought isitshayile sibi kakhulu sibuleli kakhulu njalo kuzakhangela ukuthi kumnyakaozayo asisoze sibe lesivuno esihle njalo sizaphelelwa izifuyo ngezindlela umnotho wethu wehlile kakhulu. Kuyakhanya ukuthi i-drought le izasilethela ukukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangeleza kade singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi-ke sike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu nakoko kwezokulima lokuthi siphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili ejwelileyo kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi.
Kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa yi-World Bank ukuthi ukhule ukwedlula owe-South Africa owe-Zambia lowe-Mozambique bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomo kabakuboni ngoba abantu kathesi ukuthuthuka konke kusesiswini ngoba abantu bakhangelele ukuthi bathole ukudla bathole impilo engconywana kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lanokuphumela phana kodwa abantu ngale abahlupheka abayibaba phansi ngale abakuboni khonokho kuyizinto kunye ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise noma singaze senze sinje emgwaqweni enjani yemihle lamaloko zesenze imaprojekthi amakhulu la kodwa intakasekeli abantu badlile yini abantu bale misebenzi yini abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga yinto okuqakathekile yiyo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile ngoba sebebele izinga elingcono basekuthola khona amathuba emisebenzi amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile abantu beshupheka benganakudla abantu beshupheka benganalutho abalibonayo abantu bangabavumelani nabo khonokho.